kodwa wayihlaba ngampela phela umfoka amajazana ujazi lasele emkhumbane umfoka sisa ilensi omnyama madoda khuphuka lapho-ke ekhethane enkosidinini khona emkhomazi lesibuya khona thina bathi akhuphula umkhomazi amabhenanyama